Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhla ka 4 Mabasa 2024 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amagozi elizwe elizwe by gold afanele abe kuma 300-400 tons kusho ukuthi igolide esazivele esilisile batho lonke liyathengiswa akuyodinike.
Ibhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa.
Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani ividlo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kubo August September.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe World Food Program ithi selufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa emangwe, buhera, chivi, lasemwenezi. Sokudale inkulumo okwethulwe nguhulumende izolo ukuthi sokumele kungenele amanye amazwe omhlaba lenhlanganiso ezimeleyo ukuze kwenqabelwe indlala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa. Namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa ubehlola igolide elise-RBZ lapho athe igolide leliqatheke kakhulu ekusekeleni imali entsha le. Osanda kuphiwa isikhundla sokukhokhela leli bhanga umnumzana John Mushabanu uthe ibhanga leli ligcine ithani elilodwa lengxenye 1.5 tons legolide elizweni kanye lelinye ithani eligcinwe ngaphandle kwelizwe. Uthe bagcine njalo enye imali engamadola eMelika ayizigidi ezilikhulu i-$100 million. Ingcwethi zenoto zithi igolide leli kanye le mali egciniweyo kulingana lendingeko zelizwe ezamalanga alitshumi lelilodwa kuphela. Omunye wabacebisa leli bhanga umnumzana Persistence Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi igolide lelinengi njengoba lingelokusekela idola leZimbabwe.
In our situation, what we have seen is the dominance of foreign currency with the domestic currency, local currency, only now making up less than 20%.
Elizweni lethu kusebenza kakhulu imali zakwamanye amazwe. Sibone ukuba inani lemali yeZimbabwe esetshenziswa elizweni ingaba isilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini, i-20%, okuyimali ephansi kwe-$100 million. Lokhu kutsho ukuba igolide esilalo elizweni elifika ku-2.5 tons, le mali yakwamanye amazwe egcinwe yi-RBZ efika $100 million iyenela ukusekela imali yamazinc dollars esebenzayo. Kodwa olunye udaba ngolokuthi imali esemabhanga kuleli inengi iphakathi kwebhiliyoni lokungaba yingxenye $1.4 billion kusiya kumabhiliyoni amabili.
This country has been holding through banks an average of between $1.4 and $2 billion in US dollars.
Umnumzana Persistence Gwanyanya ngumcebisi webhanga le-RBZ ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, komaliso umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa sikhangele godi elendiwayo lapha elizweni laba ababekhuluma labana begodi amagodi mafia labana ababesithi khona benza 35 tons ngomnyaka. Ama-gold reserves elizwe eligebha igodi afanele abe kuma 300-400 tons kutsho ukuthi igolide esazivele esilisile batho lonke liyathengiswa akuyodinike ngoba ikhava abalayo vele kayihambelane lokhu abakukhulumayo ukuthi bafuna ba ne-structured currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela
izimdola kuphela njengoba ifika ku 20% yemali esebenza elizweni igolide leli lingakwenza nalokho
angifikele nelise ngoba singathi sikhangelisise imali efunakala ukwakha i-fiscal state sikhangelisise imali efunakwakha i-railway imigwaqo yethu amagates ezisa izibhedlela iyedlula ku $1 billion so ngenxa yesicelo besibona igolide elikhona liyenelisukuthi likhave ekhakhaleni kwi-backing kanti nxa bona abalungisa izimpahla ama-industry bengahamba emabhenki abo kathi sibangafuna $400 million bayazuza yini so i-economy sector i-fiat currency nxa umhlabanu angazi adinde imali kayisebenzi lutho ngoba iyabikingitisanga lidurela ngaphandle igolide elikhona elisukusekela abangayidinga ikudlala ngengqondo zabantu bekho
ikuyini okungenzi ukuthi kulungisise udaba lolu
udaba lolu kalunzima okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasibini sokukhuluma ukuthi sesihluleki ngoba ukulungisisa imali kudinga nje esithi i-economics i-confidence nxa usuqeda ine-confidence ungena ku-productivity ema-industry nxa usuvela kuma-industry kuthaya ethiwa khona i-inflation target usisuka khonale asiqonda kuma-interest rate sokuqina nge-independent ye-reserve bank
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho njalo usebenza lenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, Komaliso, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe, eWorld Food Program, WFP, ithi solufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa eMangwe, Buhera, Chivi, laseMwenezi. Lanxa lokhu bekuyinto ebivele ihleliwe njengakuyo yonke iminyaka yendlala, abanye kulezi zigaba bakhala ngokuthi akula lapho abazaphephela khona nxa iWFP ingasabaphi ukudla. Kodwa inhlanganiso ethi izaqhubeka isebenza lohulumende kunhlelo zokuphathisa abalambayo lanxa ingakacaci ukuthi izaqala nini njalo ukwaba ukudla. Mongameli Masomnangagwa wazise izolo ukuthi eZimbabwe lidinga imali engange $2 billion eyokuphandela abalambayo. Kusenjalo abafuyi endaweni eziningi bakhala ngokuthi bazafelwa zinkomo ngobunengi lonyaka ngoba akusela madlelo kanye lamanzi. Kambe kuyini abangakwenza? Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mina isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilojani kathesi isikhathi sokuthi abantu bebethenga kumbe besiyasika utshani ivindo kuyasika egangeni lapha yisona lesi okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kobo August September because iglut leyo kumbe ubunengi benyama obukhona kathesi buzaphela xa sokuphelile ama-price azabuyela kulawa esiwajwayeleyo kodwa ungazama ukuthengisa kathesi hayi kuyafana lokuthi kulahla isifuyo sakho okungcono nxa amapeni evuma kumbe ukhuthele ikungena egangeni uqalise ukusika utshani ukuthi at least zibe lento yokuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise emakethe but hayi umumo emaphandleni lapha mubi amadlelo asephelile and asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngo-November
nxa othe wangena egangeni Nkomo wasika utshani bakho wabubeka nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole singathi ngama-nutrients kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo molasses ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye
hayi ubuya kahle-ke mpo kankomo yisixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphutshani kuphela Into emfuno kuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama bacteria esingathi ngesindebele sithi kulama asocha asesiswini senkomo la masocha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yinitrogen. So utshani kunjalo bubodwa uzabubona buphuma kunjalo futhi ekulongweni. Kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedisa amasocha sesiswini senkomo ukuthi aqine asebenze. So lokhu kwenza ngani? Kulento okuthiwa yiurea. Iurea yinitrogen kodwa iphinde ibe yipoison nxa ungayiphathanga kuhle. Ngakho ke kule company ekhaya okuthiwa iwindmill siyayenza iurea yayihlanganisa lokunye uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi ube lemolasis eduze ngoba yona iletha amandla esingathi yi-energy and then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotha lawa sesiswini senkomo akwazi ukusebenza abupheke utshani lobuyana kunika inkomo yakho amandla apheleleyo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 eseNairobi kwele Kenya. Esigabeni sethu sokubhekane labakhubazekileyo liviki sikhangela indima edlalwa ngabanekekela lokusiza abakhubazekileyo. Sigxila kakhulu ekuthini kungani kuqakathekile ukuthi batholise usizo lapho beqhuba umsebenzi wabo. ULucy Selemani Yasini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso yesithe yenziwa iveza ukuthi isilinganiso sendima yokunakekela lokusiza abakhubazekileyo siyasikhuphuka ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuguga, ukwanda kwezifo ezidala ukuthi umuntu ehluleke ukuzenzela kanye lezingozi ezingenzakala emsebenzini ezindlini lezomgwaqo. Iveza njalo linhlolisiso ukuthi abanakekeli banikeza usizo oluqakathekileyo lwemisebenzi yansuku zonke enjengokugezisa umzimba, ukuphekela abakhubazekileyo, imisebenzi yonke yangekhaya, ukubanikeza imithi okumele bayithathe nsuku zonke, ukuya emavinkilini, ukuyabathengela indingeko zabo lokunye okunenginengi. Owakhethwa ukuba ngumeli wabakhubazekileyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe akuzwekazi labensundu u-African Union Disability Ambassador emela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa, uMnumzana Nyasha nawo ulandisa ngokuqakatheka kwalaba bantu.
Uma sikhuluma ngabantu abakhubazekileyo asikhulumi ngabaphila ngokukhubazeka kuphela, kodwa lezi hlobo zabo nazo ziyathinteka.
UMnumzana Dumisani Ndlovu wakoBulawayo oleminyaka engamachumi amane lathoba minembili yokuzalwa ugcina umntanakhe oyintombazana oleminyaka elithumi yokuzalwa okhubazekileyo ongenelisi ukukhuluma kumbe ukuzibambela izinto ngokwakhe. UNdlovu uthi uqale ukuhlala laye eleminyaka emithathu njalo uhlupho alalongo lokuthi njengomntwana oyintombazana esaqhubeka ikhula kuyabe kudingeka ukuthi amgezise.
Lokuthi ugcina sokusenza ukuthi ngingakwanisa ukuyasebenza ngoba kumele ahambe aye esikolo, kumele aphekele umphako, kumele mbontu watshelwa ama-uniform akhe. So ukuthi ngibe khathana la ugcina sokusiba nzima unsinde kuze unsinde lokuthi ngingathatha omunye umfazi angeke akwanise ukumgcina ngoba mbontu angamhlukuluza ngoba umtole ndenda.
UNdlovu uthi uyafisa ngabe uyatholiswa usizo laye ikakhulu lendlini ahlala kiyo lomntwana njengomuntu olojayo.
Ewurenteni kwami 1 room, so uma umntwana elokhu ekhula nto kuyanida ukuthi labe le-bedroom yakhe lambele yami bedroom ukuze sihlalombe ngihlale 2 room. Khonapho kuyabe sokungiqhama imali zami khona engizitholayo zincane. Umama wakhe wahamba wahlala eGoli kaSimuzo.
UNkosazana noMagugutshele wakoBulawayo ungumama ongelamiyeni olabantwana abayisithupha abane bakhona bengabakhubazekileyo, oyedwa wabo akahambi uhamba ngenqola njalo uleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa.
Uhlupho engihlangana nalo ikakhulu esikafini kunzima ngoba ukuze sidle siyathwala inkunzi siyethengisa e-Country Park.
UNkosazana Jele uthi kwesinye isikhathi balakho ukulala bengadlanga nxa zingasathengwanga lezo nkuni kumbe bengasanelisanga ukuyazidinga.
Ngicela ukuncediswa ngokudla bese ngincediswa ukuthi makukwanise ukuthi ngenzele i-business ngikwanise ngithengise ngitholakale imali yokuthi lami ngithengise njengabanye.
Isigaba 19 sesivumelwano samalungelo abantu abakhubazekileyo Convention on the Rights of Persons with Disabilities sigcizelela ukuqakatheka kwenkululeko yokuziphilela kungela imigoqo emphakathini. Abantu abakhubazekileyo kufanele babe lethuba lokuzikhethela indawo yokuhlala lokuthi bafuna ukuhlala lobani. Lumsakazo ubungakatholi okuvela umqondisi ohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uDr. Christine Peter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLucy Selemani Yasini.
Okwethulwe ngohulumende izolo othi sekumele kungenele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze kwenqatshelwe indlala yeZimbabwe sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi abasekela amabandla aphikisayo kabasoze banikwe ukudla ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi lokho kuvamile emaphandleni okulabantu abaphikisayo abangaphiwa ukudla abangelabudlelwano lebandla elibusayo. Kambe lokho kuzaguquka na lonyaka eZimbabwe okulendlala esabekayo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gula Munsaka okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Umnumzana Msaka usungula lingxoxo.
Ukudla awusikho kwezaluphiqo uza ngokahulumende. So kutsho ukubana i-social welfare yiministry under i-government ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangeli i-political affiliation yakuthi wena ngoyibandla abakwazi lokho abasebenzi bakahulumende. Bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani, vele unganani ku-age yakho, awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla. List yabo eyabantu abaphiwayo. So laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics, hhatshi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi, ngoba lapho esihamba khona sibeqalisile ukuthola abantu bathola mgqeke kakuze.
Ye baba Mlalazi, uthini ngakhona okwakhulunywa ngobaba Umsaka?
Ye Umsaka ukhuluma into ezi-ID lo okufanele zenziwe under normal circumstances ngohulumende. But ngokwazi kwethu sikhula la kudala uhulumeni wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulama kansila ezanu PF yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation nxa ungela khadi elomhlangano wawutholi kudla. Nxa sesiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla. Labantu bakithi siyazi njengoba nakunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi ezanu ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonoko, njalo kuyinto engaphikekiyo. Okhulunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili, ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza or uyenelisa na, prioritize intandane labogogo labokhulu. Kodwa ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, si-expecta ukuthi bazenza njengenhlala yenza.
Hayi, siyakuza kakhulu baba Mlalazi. Sike sizuba Umsaka lapha ngoba sizwile ukuthi eVictoria Falls le ndawo zewange kube lesokusenzakala khonokho ukuthiwa wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mane eceleni, wena njalo ugqoke kuhle kulesihlobo esisemazweni lawo ehlala eceleni, wena gogo kazibani siyakwazi ukuthi umntanakho ukuliphi ibandla mane eceleni. Baba Mzaka, kuvele kwenzakala khona manje, pho kumele kwenziweni, kulungiswa njani khonokho?
Isosifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla. Kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi labe singathi ngesikhiwa ama-bed apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola isigelekece ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende. Bakhona angiyali. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi nginika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole. Ibhajethi yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu PF lapha wawini izanu PF ngitsho. Osobhuku bayangena ngoba asibo bepolitics abangeni ezombangazwe osabhuku. Abangenayo njengoba ngitshilo yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise uhulumende ngoba labo ba-under uhulumende lamachifu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena akudingakali ukubana ukhansela ngowezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowayiphi iparty.
Yes, na uzwa kulu msaka, uya kusegela koloko yini baba mlalazi njoba, siwa siti, hey, kwezi kisa vila kuhambi njali.
Ngokusela kwenta nta, uhulumende wetu siya mazi, ubanu uhulumende onjani, uhulumende o institutionalizer I segregation pakati kwa bantu bakithi, either ngomhlobo, gumbe nge political affiliation. Siyazi ubana bantu aba participator ekhethweni, bengavumelanile bandle libusayo, baza swelu kudla. Endokuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njani echo umsanga ukuthi mhlambe kulama bad apples kodwa la ama bad apples uhulumende uzawa condemn yini kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu bancitsha ukudla ngepolitical affiliation babe sebesiya punishwa lo bantu kodwa kuseze kwenzakala mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabo se ngabo se week age bayo ngoba bayenze phela umsebenzi omkhulu kamongameli ngoba bavele bona basegregate abantu bakithi bayabaseparator.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke njalo nje ubaba uMnangagwa usesithembisile ukubana uzameka sure ukuthi abantu bonke bethole ukudla.
Lapha lizwe umnumzana Kudamu Msaka okubandla lezanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden ukhulumisane lenhloko kahulumende wele Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu, bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo kulandela ukufuthelana phezu kwempi yele Israel lebutho leHamas. Ngomvulo amabutho akwele Israel ahlasele isigodlo sakwele Iran esiseSyria kwafa abakhokheli ababili bebutho leIran okunye lomkhokheli weHamas okusolwe ngabaningi. Ele Israel lithe lizaphindisela kunsukwana ezilandelayo. Lesi sehlakalo senzakala kulandela ukubhonjwa kwezimota ezintathu ezezisebenzi zenhlanganiso eziphathisa izizalwane zakwale-Palestine ngokudla. UBiden ubikwa engahambelani le ndlela uNetanyahu ayisebenzisayo ukulwisana lamabutho eHamas ngoba ehlasela mahlayana osekubulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza abagoqela ingane labesifazane. UBiden ubikwa etshele uNetanyahu ukuthi kumele ayekethise impilo kodwa akazange amkhuze ngaqatha. Uhlazelo ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ay baba, mina ngivele ngibona ukuthi iIsrael iyayekelelwa kakhulu. Ngoba ungakhangela inyanga zoneziyana ikakhulu ngathi inyanga ezimbi ezokuqala kwempiliyana October, November. Hayi, umhlaba wakhangela, wayekela i-Israeli isenza intando yayo lapha. Akuzange kube khona ukuthi nxa kuyikuthi ulwa lebutho elinye leli okuthiwa yiHamas. Ubusuponga ukuchaya kuphela uyidlize yonke into oyibonayo kuphela konke sokuyiHamas. Hayi, akulandwe njengayona le. Khathesi nanko-ke nxa sekufike khonapho sokuchaya bona, sebengikhona bebona khathesi ukuthi ha kati kwetu kuti iIsrayeli iveli achaya sibili ayidlali ibabaniki iIsrayeli izikhali sebesebenzisa izikhali zenzana ukuchaya abantu babo yakhonapho yiko ke osekukhanya khona ukuthi hayi akulanto elungileyo laphana abantu kababulawa ngendlela naleyana iIsrayeli ebulala ngayo amaPalestina
kukhanya khona lokhu sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel ungathini wena ngakho lokho
ubudlelwano be America le Israel bubangelwa ukuthi i America angithi ithatha i Israel njengomntana i first born yayo so umntwana ungamenza abe lekhande elikhulu ngekhaya kwesinye isikhathi nxa usufika esigabeni sokuthi uyamkhuza uyabe ngasezwa kuyafanana lakhonokho ukuthi kathesi i-America izama ukuqobosha i-Israel ukuthi hhayi lingaze lenza lokhu lingaze latshaya so lingaze latshaya kube nje kungaze kwathini abasalaleli bengasalaleli benjalo bangumntwana osebenzisa induku aziphiwe nguyise manje uyise laye kathesi usesebuzimeni bokuthi induku lezi azithini aziphe futhi umntwana kumbe azifihle azifake ngemva kwesiphala yiko konoko okwenzakalayo khathesi i-Israyeli le America ngoba ngithi nxa ukukhangela iyaphinda futhi i-Israyeli ingenele kukhetho lolo lwe-America ungakhangela amavoti la ayenziwa ngapha eMichigan amavoti e-protest against uBiden
Umnumzana Raphael Mthombeni ngolandeleza umbusazwe leMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzama imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Akhona kube ngayo tayilizwe lakithi lilungiswa izifiso. Kube nalunga kudala, kube vele ngayini ilizwe elihle kudlula kwaZulu. Kube ngani lilungiswa ngamanga, hayi ilizwe lakithi kube ngayo kudala lalunga. Kube ngani lilungiswa yikubulala abantu, ilizwe lakithi kube kudala lalunga. Kube ngani lilungiswa yikusela, kube ngayo ilizwe lakithi kudala lalunga. Kodwa wonke izinto ezibisela ilizwe emuva zonke zenezwe. Lamanga nahlala etshelwa abantu suku zonke kungela nto ibonakalayo abayenzayo. Kodwa amehlo abantu ayabona ukuthi hayi izibhedlela zifile leziya. Abantu bayafe ezibhedlela kula mithi, akula ama-ambulance, isikolo zifile imiduli yawa, imigwaqo isifile ngama-potholes wodwa. Kodwa uyathi ukhuluma labo Gawule, labo Joseph Thuma bazokutshela ukuthi hayi ilizwe liright.
Studio 7, Studio 7, Simpingelele. Ngithi kakhulu eGwanda bakithe kafusi Simbuka. Zamani ukulima ama-regation. Lilima ama-regation umurorho lethengise lamatamati. Ngoba ngaphandle kwalokho, lala ama-donation azabuya azabe linikwe 10K. Chibu mumbu kuzalinceda ngani nimaninde zami be serious ngaphandle kwalokho badala bethu bezakubulawa yindlala esimbuka khona lapho
sabingeni lesitu sefeni siyabonga abantu bezimbabwe inkinga ababhekane lazo zonke sesezandleni zabo kwamanje ukuthi bengazitshela ukuthi bazokhalela kusadiki bazokhalela kuchamisa angisaboni ukuthi election liyalizwe ingaphumelela futhi njalo ngoba izanu pf siyabona ukuthi amacebo ayo wonke amabi aphumelela ukuriki election ukubopha abantu ukuthusela abantu kibo kuyaphumelela so abantu bezimbabwe bengasathembeli kumuntu oyedwa ukuthi uchamisa uzasikhulula abantu bonke kumele bavumelane ukuthi hayi izanu sesikhathele ngayo njengoba labo abezanu bathi uEan Smith sebekhathele ngayo bamkhiphi ngoba i-election vele hanye isasikhulula sizahlupheka sesiye kufama singeke sibe layo leyo ngqondo lalawo maplanti singazikhipha kanjani emaketaneni awezanu PF sabo
Studio 7 Studio 7 ayi lesisimo sasekhaya sinzima kakhulu ngaphandle kokuthi izano itshintshe
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk kuyona le ngesikhathi sika 8 o'clock njalo siza kuba sikhangela ke udubo lwendlala sikhangela indaba zabesifazane abakhangelane lodubo lwendlala silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.